sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi ungabala isitori sakho njalo awutholi kuqanjwe ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMatabeleland South.
Umsebenzi wathi ukubana ke sibe le-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibe kwazi ukubana sihamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasikandi kanye lempumela yemidlalo yePremier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMatabeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla exwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lumbiko ngoba ungamanga aluhlaza. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lumbiko lokuthi owulobileyo ubejongeni. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From the first day ngibona ngamala ngamende amabili amathathu adlulileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela even abanye abantu endawo kuma-WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori yaso phephandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje zokuphonga ukuba libizo nje lingajayelekanga. Ngase ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe esingaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through ama-media abajali ukuwasebenzisa o-Herald nabo-ZBC. Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa lomkhuba wokubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kuqala ezegugurawundi lanlaye. Umbuzo endilawo umuntu obhala into enjalo ucabangayo njalo ulenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhalelo ludaba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Kwananzela istori lesi ekungenika disporta kubo WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale lenjongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule minto eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa istori anisho ngalitshela ukuthi kuzabanyiso izitele sekuzako ma-election and abantu bale njongo ezijiyeneyo ngathi ngibala mnistoahlengathi kimi ebantwini abaningi kuzukuthi kulokwenza lohulumende kumbe le-intelligence bezabhala istory esingani singcono in terms of construction, in terms of ukusibeka sobala. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence lohulumende phakathi ngoba nje ukubhala kwanga ungazindaba ubala istory sakhona usibone nje ukuthi sibhalwe amateur.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba. Umkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa usekhethe amalunga ephalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Uchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathi ntambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithela ngena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRC umnumzana Gift Osterlosi Siziva.
Umsebenzi wathi kubana ke sibe le-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana kuhamba njani, abantu basebenza njani, simonita indaba ze-corruption lendaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okuneke. So laba ngabantu abazabe bekhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibekwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha nezinye ke ezitshiyeneyo.
Kuchiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzile?
Laba ngabantu esathi iparliament yethu kubantu abasimele edala eparlamente. Icabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. Icabinet ayibi labantu beparlament kuphela, iyabila abanye ke abamela ke yabuyihlangano ezitshiyeneyo. Kulabanye abaazivela kuzingcithi ezitshiyeneyo, izikhwicamfundo ezitshiyeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibabazancedisa uphatho ke President Chamisa okwamanje laba esihlaba ngabantu abayiamsebenzi ongokuphula iparlamente. Nxa sesiyenza ikhabhinethi esizasebenza ngayo kugavena ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Isiyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kalila ma-structures. Ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu elisaka leli lizwe lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandla elitsha, njalo ke siya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo kathesi sesipinge ekugcineni kweZimbabwe in eastern side. Sinabantu more than 1,000 abaqoqanayo ukuze umhlanganiso ube phambili. Abantu sizayazisa ngenxa yokubana siyazi kubantu abantu esidila labo abantu abanjani. Kodwa-ke umhlangano wethu uyaqina, uyakheka njengoba ngikhuluma ukuthi ukubana ngizabona-ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kumenjani, njalo futhi ngokuyini esizakwenza kubhayelekthin elibuyayo elikhona mhlaka-23 July ngapha kuwa-16 esipinge wethu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafobe mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. UAlbert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezibalisa iGungwe, imalihlowo emafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokutholakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezithebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele ngasesifike kubenalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicitshe vele ngoFebruwari.
Umnumzana Mlidi Makwayiba yena odabuka emalihlowu uthi sebephelelwe isifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Uzima esihlangana labo bukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sivile ukuthi ngabe kuyavumakala bakithi idamu lakithi lilungiswe.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi semalihlowu uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuyizingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisaplaya amanzi. Isipiliwela sasisivala amanzi almost 3/4 of the year kuhle kula manzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themnkosi Nathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshelwe but kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyakotshoza and sinathisa nzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosislas Dlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethulimanyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangeni laphana ikuthi maybe ule long lasting solution eyithulimanyange, imali yakhona eningi iya ethulimanyange. Ukuthi ithulimanyange ingaba right, then amadamu amaningi la bengasela msebenzi ngoba even i-tap water iyakwanisa ukuthi ihaneswe from thulimanyange.
Isikhulumeli sogatsho olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority, unkosikazi Major Mnyonga, kaphendula ngembuzo esimthumile yona. Umnumzana Givers Chapoli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaWard 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu, kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethulimanyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGungwe eGwanda South, ngu-Albert Ngube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga ngixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezeni imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu base bakamthwakazi, abantu baseZimbabwe, abantu base South Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana labo Malawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala kulisiko laKwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithiphecelezi ngesilungu yi-virgin, engakahlanganile lomuntu wesilisa, ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko laKwaZulu amantombazana la abizwa ngamatshitshi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amajiji kade hamba lesizwe samaZulu, ihamba lamabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labo mama kade bephelekezela amajiji, lathi singaba kwaMthakazi ingxenye yakho. Thina njengabantu bakwaMthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamajiji, isiko lokuhlola kwezintombi. Kusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlola kwezintombi lwenziwe kwaMthwakazi. Engithemba ukuthi labantombazana awakwaMthwakazi ma ebona into enjeyana, kumele ukuthi ahlabe kumxhwele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla uMthwakazi sukwazile ukuthi ume kahle, lathi kulisiko esingathanda ukuthi silenze. Njalo aliyangisi isiko, ngeke siyangiswe lisiko ukuthiwe abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana. Nxa ungasondela eduzane kwabo amantombazana lawana, uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji, ukuba ngamazintombi ezihlolwayo, zintombi ezigcweleyo. Abahlukumezeki ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko.
Lake laba lowenu umcimbi lapho lalixhasana labesifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo. Njalo olunye lalezi nhlelo lalungukuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo. Laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi?
Njengoba usitsho Msakazi, ngomnyaka opheleyo ngelanga labomama i-Women's Day besihlangene singomama labomama abade bevela kwaZulu, injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko. Lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwabelane labo. Okunye sasikwabelane labo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leli. Njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho, thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwaMthwakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana. Kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwaMthwakazi, kumele uqale kuyiwe ezinduneni izinduna bezidlulisele ebukhosini ukuthi singomama silesifiso sokuthi uMthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi. Esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulunywe labo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelo lelo siko. Singomama singalijabulela, kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njengoba sisekuhambeni. Ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamajiji la ekade silawo awakwaZulu bakhona abantwana bakwaMthwakazi abambalwa akade bekhona loba nje besebengabokuhlala lapha kweMzansi Afrika kodwa bengabokumsinsi wekuzimilela kwaMthwakazi. Sebehlangene la mantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamajiji bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu. Kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi. Siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangaba kwaMthwakazi balapha nje ngokuhamba njengathi sonke. So okungangokuthi lawo bantwana asebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ukuthini basincedise bancedise labanye abantu amantombazana makuyi ukuthi isiko lelo lokuhlola kwezintombi liyathi livumakale ukuthi luphinde luqhubeke esizweni sikaMthwakazi.
Lo bekungunkosazana Beatrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje siqoqa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North, uMnumzana Prince Dube Osibanda. Ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lwe-delimitation?
Silembuzo emningi esilayo, silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma-social media. Khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama-constituencies athize abe malutshwane okwedlula lokho akade eyikho khona. Now thina leyo point asivumelani layo because yi-point etsho ukuthi khona amanani abantu abap abhalise ukuvota eMathebeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona. Now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asilabufakazi bokuthi izekhi sibisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni ababhalise ukuvota ukuthi aliqiniso kumbanga manga. Isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi okwakuqala izekhi bisithi yona lapha ehamba kuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelangela ingaka siyabe sesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu ebahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izekhi iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha ba register khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi nalabo abantu abalutshwana sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezana uPF yokuthi abantu beMathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa ukuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona banengi yiba batshela bolina ukuthi lina libalutshwana lithi thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasichiye sinjalo njengalokho akade siyikho khona uthiwa eMathebeleland ndiyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo then bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona banengi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonoku abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
uDubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongazi verify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithe sibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu ongazi namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izekhi amanombolo lawo abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izekhi kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
uDubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi kabachiyane lama constituency awe Mathebeleland bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu beMandebeleni bofuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Loge bekungumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le CCC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxalaye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilalo
siyabonga Chris kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla ZPC iCaribba 1 Cranbourne Bullets 0 Bulawayo City 1 Tenax 0 Ingezi Platinum le Capes United zibe ngutshikilo panqa 2-2 Harare City 1 Triangle 0 Wawa 2 Highlanders 1 Manica Diamonds 1, Herentals 1. Siziqibe ngodaba lokuzilivazisa sihamba leqembu likaMaskandi elizibiza ngo 2+2 mkhandos khandayo liphete idlalate lalo elitsha. Zethula
sanibonani sizwe esimnyama ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngiyabonga leli thuba. Igama lami elokuzalwa Michael nalinikwa umama ubaba wasekathi Mthokozisi isibongo Dube. Ngizalwa eCholojo endaweni yakoNgqoya. Ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos City. Ngiqale ukucula last year album lami lalithi Sizwe Sabomthwakazi. Ngabuya ngaleli engize ngalo manje Inyamazane Ezacile.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima bayawela featuring Makhwelintaba kanye lethi Nyamazane Ezacile. Abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Ngiyatholakala ku Facebook Khandos Khandayo Dube. Ngiyatholakala ku WhatsApp 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Into engizicelela yona ngane zakwethu, ukuze ningaboni ngelinanga mhlawumbe sengicwelile, ngicela isapoti nesponsa masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, kungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyasicelela isapoti kakhulu kusizwe sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 mkhandos khandayo ngale.
Thank you.
suka madoda batakashaywa umfazi 2 plus 2 mkhando sikhandayo besiqibela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South. Umkhokheli we-TRPC uMnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.